nge ijaha elidala o Chris Gande lijana njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyini ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sithethe isinqumo esokuthi mhlawumbe ngemva kweminyaka ephotheni emihlanu yisikhulumeli se-MDC kusukela ku-Congress ye-MDC ka-2011.
Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Nhlanhla Dube sechiye isikhundla sakhe njalo sephumile kuleli bandla.
Kutizo Taurana nema America kuti situation mamira yakaita
ngibizwe nguhulumende weMelika ukuthi ngizobachazisela ngomumo wezinto kweZimbabwe ukuze sibonisane labangani bethu ukuthi lumumo singawubambisana njani ukuthi ulungiswe ikakhulu kwezenodo.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ongapha eMelika okwamanje uthi ulande ukuzokhulumisana lo hulumende waleli lizwe ukuze achasise umumo wezinto eZimbabwe oqhubeka usiba mubi. Kuhoza Friday lamhlanje silabafana bakamzilikazi iqembu likamasigandi eselethule idlalade elithi Intandane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube, umnumzana Nhlanhla Dube sechiye isikhundla sakhe njalo usephumile kuleli bandla. Ukuchiya isikhundla kukaDube kuza ngesikhathi kubikwa kulokudoniselana lokuxokozela okukhulu phakathi kwaleli bandla. Iziphathamandla zilwela isikhundla ngaphambilini kokumanyana kwe-MDC le-MDC Renewal. Sixoxele umnumzana Dube wachasisa okuningi ngokuchiya kwakhe umsebenzi kanye lokuphuma kuleli bandla.
Ngithethe isinqumo esokuthi mhlawumbe ngemva kweminyaka ephotheni emihlanu yisikhulumeli se-MDC kusukela ku-Congress ye-MDC ka-2011. Mhlawumbe njengoba sesize safika kulesi sikhathi esokuthi sesilungiselele, njengoba usazi ukuthi bengiyingxenye yalabo abaphathekileyo kunkulumo zokuhlanganisa i-MDC Renewal Team le-MDC ukuthi kuqaleke ukuba libandla elilodwa. Uzananzelela njalo ukuthi i-Congress yokuqala ye-party leyi entsha ibanjanisiwe ezabambanisa amaphathi omabili kube yiphathi eyodwa iphumele kukhokheli izakuba khona ngo-August. Ngibone mhlawumbe ukuthi kuhle kakhulu ukuthi iphathi ithi iqala ngo-August kube sokuvele sokusobana ukuthi ubukhokheli labo ababefiselwa kumbe befisa ukuthi babe ngabakhokheli babe ngabantu okuyabe sokusazakala ukuthi bakhona. Ngibona ukuthi kungabe kungasonto enhle ukuthi ngibe ngilokhe ngiphethe lesi sikhundla, mhlawumbe kungaba lezifiso zokuthi ngibe ngilokhe ngikuleso sikhundla, mhlawumbe bakhona abanye abangabe befisa ukuthi baphathe lowo msebenzi wokuba yisikhulumeli bebe sebenqandwa ukuthi mhlawumbe mina babe lokhu benakana ukuthi ngikhona ngingabe ngisafisa ukuqhubeka ngalowo msebenzi.
Umnumzana Nhlanhla Dube ube yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube kodwa usechile lesi sikhundla njalo usephumile kuleli bandla. Lithiye indlebe kusasa lizwe siqhubeka ngengxoxo yethu loDube echasisa okuningi ngokuchiya kwakhe umsebenzi. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe yena ophenduke elizweni izolo evela kwele Japan udlulele kwele Namibia namhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli walelo lizwe omutsha kusasa. Kuma viki edluleyo umgabe yena oseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiya kalolunye lanye 91 uvele kwele Singapore njalo wavuka edlulela kwele Zambia. Abanye bathi njengomuntu osekhulile umgabe kumele aphumule ngoba ukugijigijima akwenzayo kulakho ukuphambanisa impila kahle yakhe. Omunye wabalombono lo yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla, umnumzana Mlamuli Nkomo. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ophakathi kokwethekelela elemelika uthi uze ukuzokhulumisana labakuhulumende kuleli lizwe ukuze achasise umumo wezinto eZimbabwe olokhe uqhubeka usiba mubi ikakhulu kwezenotho. I-Studio 7 ibe lethuba lokukhuluma lo Tsvangirai khonapha kuma-studios ethu izolo ehamba lezi phathamandla zebandla lakhe ezigoqela umnumzana Hepson Makubise, unkosikazi Teresa Makone kanye lezinye iziphathamandla zebandla lakhe khonapha kwele Melika.
Kuno ndakauya ndadaidzwa kuti tizotaurirana nemaAmerica kuti situation mamirira yakaita.
Ngibizwe nguhulumende weMelika ukuthi ngizobachazisela ngomumo wezinto kwele Zimbabwe ukuze sibonisane labangani bethu ukuthi lumumo singawubambisana njani ukuthi ulungiswe ikakhulu kwezenotho. Bangibuzile ukuthi ngombono wami ngibona engani kungalungiswa ngaphi. Ngabachazisela ukuthi ukhetho yebo lwenziwa ngomnyaka ka-2013 kodwa sonke siyakwazi ukuthi ibandla elisembusweni okwamanje laqila ngoba njengabebandla le-MDC siyakwazi ukuthi sanqoba kulolu khetho. Thina sidinga ukuthi omelika lamanye amazwe angabangani bethu bangasiphathisa njani ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu kwele Zimbabwe. Labo bayavuma ukuthi bawubhekile umumo eZimbabwe ulokhe uwonakala ngamandla njalo yinto edanisayo ukubona lokhu kusenzakala elizweni elilenotho okumangalisayo. Sibatshelile abangani bethu ukuthi udubo inkalakatha oludinga ukuthi uthathelwe amanyathelo ngokuphangisa ludubo lokuqhutshwa kokhetho lwaseZimbabwe. Luhlala lulokuqilibezela okukhulu kulokwethuselwa kwabantu lokukhahlamezwa ikakhulu kwabantu bamabandla aphikisayo. Siphinde sabacela njalo ukuthi bakhiphe izijezo zenotho abezethesa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe ngoba yizo alokhu ezisebenzisa njengehawu ukuzivikela lapho kuphuma inkuthazo yokuthi akuthuthukiswe inhlalakahle kaZulu weZimbabwe.
Umnumzana Morgan Tsvangirai ngumkhokheli we-MDCT ubekhuluma ekhonapha kuma-studios ethu Washington. UGibbs Dube ubetolika amazwi kaTsvangirai. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zithi seziqhubekela phambili ngenhlelo zazo eplazini leMaleme kulandela isiqondiso sikamsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko esokuthi ipolisa lensitha ele-CIO umnumzana Rodney Mashingaitse kumele asuke eplazini leli ngemva kokungena kwakhe ngenyanga edluleyo. Umahluli unkosikazi Nokuthula Moyo laye wethule isinqumo esifanayo kulolu daba esithi umnumzana Mashingaitse kumele asuke eplazini leli eliphathisa izakhamizi eziningi ngenhlelo zokulima, isikolo kanye lendlu yokukhonzela. Amagqwetha amela izakhamizi ezilitshumi lambili ezabotshwa zisetheswa icala lokuthumba isisebenzi sikaMashingaitse zilwisa ukuthi umthethwandaba wesule leli cala. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala eplazini leMaleme sixoxele nduna uMasuku eMatopo.
Ngakaqhubeka ngaqhubeka ngasisenga ngafuna izintshe ngafuna inkukhu yamagoya bafuna zamaqanda ngafuna khona eplazini mafuna kodwa ngangaphandle emaziva abafuni.
Like lafika khona ngale plazini
ngahamba kusasa ikona le plazini nabuya futhi kusasa ngikhangile.
Kuyini elikubonile?
Ngikubona izinto yamkhunku zamaqanda. Yikho ngikubona ukwenzakala.
Ngezinye indlela udaba lolu soluphelile aliboni kusiba lolunye uhlupho.
Ngazi qambili ukuthi ngihamba khona. Kodwa ngibona ngathi umngameli ugqithile lo vice president.
Ngokubona kwenu libona ingani kuyini okwenza ukuthi udaba lolu luze luphumelele ngempela? Kwakunguye umsekeli kamongameli uMnumzana Mphoko kumbe ikukhankasa kwabantu?
Kukhankasa kwabantu bangofesengiti mamanwa. Kungagcina intambo zathi ingaphola ephezulu abantu kuphile khona ephezulu kuncedeleke khona kumngameli.
Likutsho ngani lokho?
Ngikutsho phela kwemukelwa nguhulumende. Kwemukelwa nguhulumende ukuthi indawo le yayiphabantu ngoba yona yayivele igazethi ukuthi iphephe anti yayithethe ngo-03 kodwa ukhaphesa uhulumende seyiphabantu setshenisa ngamanti ama-process yikho ngikutsho ngakho njalo abantu babunge ngakhulu vice president ebabungela kumngameli.
Leyo induna uMasuku eMatopo bexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umtaka Moyi owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe uMnumzana Kenan Sodindo Banana uthi imuli yakhe kayibambelanga isikhwili uhulumende kamongameli Mugabe owavalela uyise ejele. UNathan Sipho Banana utshele iStudio 7 ukuthi kwaba buhlungu ukubotshwa kukaBanana lobanje okwamanje sebeqhubekele phambili ngempilo. Uthi okwamanje unina unkosikazi Janet Banana uhlala kwelebhilitane labanye babantu bakhe lezinye izihlobo. Uthi okubuhlungu ukuthi zonke izenzo ezinhle zikayise sezakhohlakala eZimbabwe ngenxa yokubotshelwa ukucatshangelwa ukuthi uyisitabane. Asizweni uBanana ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalokho lokunye okubhekwe yimuli kamuyi.
Umama okwakhathesi uhlala e-UK, labafowa bethu bonke base-UK basuka eZimbabwe ngendaba yamdala leyo yokuthi wagcine esiya ejele ngendaba yokuthi kwakulama-allegations ayekhona esesengu-president.
So singathi umama ugcinwe mbani khona lapha khona?
Ugcine ngabantu base-UK khona ngale.
Akatholi lutho nxa sikhangela kweZimbabwe?
Hayi. Ya, not engikwaziyo mina kodwa thina siyamncedisa lathi lapha sibamba khona.
Ye, mase sibona ke unjongo kutsho kwakho lapho uthi ubaba ungazani wafaka icala wagcina ngene entolongweni. Kambe enhlizweni yakho ukuthini konoko xa sikhuluma ngakho?
Ekuqaleni kwakubuhlungu kungathi uyabungakwazi ukuthi uyakuthatha uthini. Kodwa ngesikhathi into ezithi sizifake eceleni because umuntu angeke wahlala ukukhala ngento ebuhlungu yakudala. Kumele uye phambili lawa njengendoda ubone ukuthi impilo yakho ihambisa njani.
Kodwa ke ubaba ukhanya wakutshela okunye, wakutshela wathini?
Yena ubebona ngathi maybe ukuhlukuluzwa ngendaba zabo ze-politics. Kodwa i-politics angeke mina ngayikhuluma ukuthi into ayikhulumayo naleyo liqiniso kumbe ngamanga. Kodwa yena nguye umuntu okade ngakuphendula kahle kahle ukuthi kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sakhona sinaleso.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Kodwa umama wakuthatha njani khonokho?
Sonke nje njengoba bengifisha ukuthi sonke nje into yakhona yasimangalisa besingayi-expecti. Kodwa njengabantu akade bengabantu bakhe abaphezulu kwelizwe kube kunzima ukuthi siyayala sithini, siyakuvuma sithini. Lathi besibala nje emaphepheni khonapho ukuthi indaba leyo ephumileyo ngeyani, iqondene, besingakuzwisisi. Lo mama ubengakuzwisisi.
Ye, mase sikhangela ke umntwana wendoda sibili eqakathekileyo kwele Zimbabwe. Kulala labanye abantwana phela abakaJoshua Nkomo, kuzobuya abakaMzende labanye abanjalo. Kodwa wena ubona zani ke bangacatshangwa njani abantu bolaba abaqhakathekileyo kangaka?
Hayi, lokhu ngekabe kufuna ukuthi wonke umuntu nje umntana nxa kulo mntana kankomo khona uzakhuluma laye ukuthi kwini okumhluphayo eZimbabwe. Angakutshela ngendlela zami mina ukuthi mina izinto kade zingihlupha ngeZimbabwe yini, kodwa ukuthi ngikhulumele bonke kungaba nzima kimi.
Lo ngumnumzana Nathan Sipho Banana, umtakamoyi uKenan Sodindo Banana, yena waba ngowakuqala ukuba ngumongameli weZimbabwe, ilizwe lisanda thola uzibuse. Inani labantwana abathi bezalwa bahle bafe selehlile kusukela kwabafika phose ikhulu 94 kwaba inkulungwane abazalwayo lafika kumachumi ayisithupha lanhlanu 75. Kutsho ucwaningo olwethulwe namhla lugatsha lweZimstat lomanyele lenhlanganiso yeUNICEF. Leli nani ngelabantwana abazelwe phakathi kweminyaka ka-2010 lo-2014. Ucwaningo lolu luthi ukwehla kwenani leli kubangelwe izizathu eziningi, kodwa esikhulu ngesokwesulwa kwembhadalo yabomama abazithweleyo. Umqondisi weZimstat umnumzana Mutasa Zinotizei uthi inombolo lezi zibaphathisa ukulandela iziqondiso lezinqumo ze-Millennium Development Goals. Ukucubungula lokho kutshengise ukuthi ngomnyaka ka-2008 inani labantwana abafa bezalwa laqansa layafika phose kukhulu. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalela ephalamende unkosikazi Ruth Labode utshele iStudio 7 ukuthi lanxa kujabulisa ukuthi inani labantwana abafayo selehlile, inani leli liphezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe angomakhelwane.
Kufanele ninanzelele ukuthi yena kubo 94 400,000 life debt sakhwela ngenxa yendubeko yezim dollar inflation yaya ku 960 per 100,000 debt. But kathesi siyehlile ngoba kulezi zinto ezithize ezenziweyo. Omama bese kuthiwa bangabhadali uma besiyabeletha, and i-family planning iyaqinisa ukuthi yena umuntu ongakafuni ukuba lesisu kumbe lo mntwana angabi layo umntwana, ngoba ozalathi umntwana kumbe ozazama ukukhipha isisu. Kwasekusuba lezi mali esaziphiwa ngama-donors eziningi kakhulu mayelana ne-maternal and child health.
Ye, kodwa nxa sikhangele umumo nezibhedlela kukhanya awumanga kahle, kodwa nangu siyabona kungani kuba lobu ngono ebantwaneni abazalwa. Kungakuhamba njani wena?
Ikuthi imali eningi ivino omongikazi ababelethisayo bayabhadala okunye kuyi-incentive okuyimadlanyana ngamadona. Imali le ikhangelane labo mama ababelethayo. Umama obelethayo imali yegasi emadona abadonethile ukuthi angafi. Umama obelethayo kuthi angabhadiswa ukubeletha esibhedlela. So ungabona indawo eziningi imathenethi ingani ingcono kulamanye amahodi labo mama wathi labo baba. Lapho okubeletha khona kungani kungcono ngenxa yokuthi amadona abangenisa imali le yaqonda straight ekwenzeni ukuthi umama abelethe kuhle engasi. Lokho kuthiwa yi-targeted approach. I-approach e-targeta one specific area and succeed. Kufana ne-company anti. Ukuthi company lisithena, okay, this time around, as making sure ukuthi na siyachaya PR ku-men's clothing. Go Edgar, ukwenze ukuthi ama-cells aphele. Sacha i-targeted approach ichayiwe lapha ku-reduce maternal mortality and usebenzi. But akutsho ukuthi zonke indawo zi-right.
Ah, okay. I see kwap the same thing.
And I want you to go to Madonna Magatoni Pasha Passopos Yabiela 900.
Mm-hmm.
That's why I'm staying in jail.
Ah, okay.
You want to see advice.
I see kwap kwap ngesilungu the same thing. Can you tell us, Doctor, what do you make of the news that the child mortality rate has gone down?
Xolo ngalokho siyabonga Chris obekhuluma lapho lo nkosikazi Ruth Labode umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle edalela ephalamende. Kol Live Talk lamhlanje isikhangela ukusungulwa kwemidlalo yenguqu yalonyaka esigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu elithi lisebenzelana labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo ele-ISIS lithi yilo elithiye amabhomba adubuke enkonzweni zamakholwa esishiyite kwele Yemen abulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ixwayisa ukuba ibona kuzaba lodubo olukhulu emazweni ahlaselwe ngumkhuhlane we-Ebola nyakenye lokusilela kwemithi yokuvikela eminye imikhuhlane efana lendingindi leminye, njalo ikhuthaza ukuqiniswa kwenhlelo zokuhlaba abantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe. Ele Russia lisole kakhulu umanyano we-European Union ngokuvumelana isinqumo sokuqhubeka ngezijeziso owazethesa lelo lizwe kwezenotho ngoba laphatheka kungxabano yempi yomdeni kwele Ukraine. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton uthi izijeziso zenotho ezafakelwa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe kubandla leZANU-PF kazisoze zesule ukuze kulunge ezombusazwe lokunye okudingakalayo elizweni leli. Umnumzana Wharton okhulume lokhu kulandela isicelo esenziwe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai izolo esokuthi kazisulwe izijeziso lezi, uthi kusobala ukuba lokhe kungela nguquko ekhanyayo kwezombusazwe eZimbabwe. Ngalokho uWharton uthi izijeziso lezi ezafakwa ngomnyaka ka-2013 zijonge ukubamba ngamandla uhulumende kaMgabe ukuthi angakhahlamezi uZulu. Utsvangirai uthi ibandla leZANU-PF lithi konke okwenzakala elizweni kwenziwa izijeziso zenotho lezi. Ukuze sizwe okunenge okukhulunywa nguWharton, asizwe nomnumzana Sizani Weza obona ngezokwethulwa kwembiko esigodlweni seMelika eZimbabwe exoxa lo Gibbs Dube.
Lokhu yipolisi ekhitshwa ngapha eWashington. Esidale ukuthi sibatshele abantu lapha ukuthi izijeziso lezi azinikwanga iZimbabwe, zanikwa abantu abalutshwane nje eZimbabwe, njalo azisezijeziso ezingayenza ukuthi inotho yeZimbabwe ingakhululeki ukuthi iye phambili. So izijeziso lezi zilokhe zikhona nakathesi zihlengelwe ngu-President Obama amavikili ayahlukileyo mhlaka I think they're going to 29 February. So look at corner ngoba abakaboni ukuthi iphansi lapha eZimbabwe ukuthi kuguguleka ngawo ukuthi bengazikhipha.
Yes, siyabona njalo ukuthi umnumzana uMorgan Tsvangirai ukhuluma izolo lapha le-VOA esithi ngcono zikhitshwe izijeziso lezi ngoba kukhanya ngazani uhulumende kamnumzana Robert Mugabe ucatsha ngazo kuthiwani khonapho nxa likhangelelini.
Thina esikulandelayo yipolisi efakwayo iWashington. UTsvangirai kumbe anyone elapha angakukhuluma uvumelekile ukubona ukukhuluma imbono yakhe njengoba engumuntu layo weZimbabwe. Esingakufuniyo ukuthi ajeziswe ukuthi ukhulumele khonokho. So engakutsho ukuthi thina esikulandelayo umbono weWashington wokuthi izijeziso lezi zizahlala zikhona. Njalo abakaboni into ezinye ngezithintileyo ukuthi bengazikhipha.
Ye, mase sikhangela njalo-ke ilizwe leZimbabwe lijala ukuthi izijeziso lezi yizo zenza ukuthi kungabe lokuthuthuka njalo lokuthi ilizwe leMelika lizama ukuthi kube lalokho okuthiwa i-regime change. Kambe lithini ngakho? Lokho bekutsho yini kumbe sokwaphela kathesi?
Bakhona ababe bekutsho njalo sekuphume kuma-research amaningi ukuthi into eziningi lo ambassador uyakhuluma nje lasiyeia i-policy sit yakhe i-Southern African Political Economic Series ekudale kwenzela iHarare ukuthi akula evidence yokuthi izijeziso lezi zize zenze i-economy yeZimbabwe ibuyele phansi.
Lo ngumnumzana Sizaniweza obona ngezokwethulwa kwembiko esikodlweni seMelika eZimbabwe obekhuluma le Studio 7 eSebinga. Kwamanje silethulele imbono evela kuhulumende weMelika.
Umbiko olandelayo uyimbono kahulumende weMelika. Iminyaka yokumama dlodlongwane kwezombusazo wakwele Egypt uphethe kusona umnotho walelo lizwe kwachia selifuna imali ngamabhiliyoni angamakhulu amabili kusiya kwamathathu ukuvuselela lumnotho. Ngalokho, umongameli Abdel Fattah al-Sisi wakwele Egypt usesungule inhlelo ezimbalwa ezibalisa ukwehlisa imithelo. Ukusungula indlela ezijeneyo zokuthetha amacala ezamabhizimusi lokwethula umthetho ovikela osomabhizimusi bokuza. Konke lokhu kuzahuga osomabhizimusi bokuza, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana John Kerry emhlanganweni we-Egypt Economic Development Conference owenzwe ngenyanga kambimbitho edolobheni le-Sharm el-Sheikh. Elemelika lilethemba lokuthi ilizwe lakwele-Egypt eliyilo elilabantu abaningi kusigaba sezwekazi le-Afrika yilo elilomlando wokuphathisa amanye amazwe akulumhlubulo wezwekazi le-Afrika. Lo ke bekungumbiko oyimbono kahulumende welemelika.
Kuwoza Friday lamhlanje si labafana bakamzilikazi bona bangena enkundleni ngengoma ethi bayatatazela.
Ngesikhathi lezi nsizwa zibumba iqembu labafana bakamzilikazi ngo-2010, bakhona ababesithi ngumlilo wamaphepha ozathi yangayanga nje kube sekuphelile. Leli ke sekudlalate labo lesithathu kukanti liveza khona ukuthi lo wamlilo wamaphepha usuphenduke owesigodo sombondo. Azizange ke ziye esikolo sezomculo lezinsizwa ezaqoqwa nguDwight Nkomo, kodwa kibo umculo yinto abakhula usegazini. Ilunga laleli qembu uBongani Ndlovu uthi nxa bethi ntandane bakhuluma ngentandane ezikhula ngezigamba zisidla ngokugalila emzini, besithi kaziqinisele ngelinye ilanga uMveli Ngqangi uzasihawukela.
Le album isetshenziwe nabantu abaningi nawo bayasho impela ngendlela nathi sibona ngakhona, ngendlela ehleleke ngakhona. Sabuka sabheka, uyabona ezinye izingane la njengami ngikhule nje ngingenababa, so ngasengibheka ukuthi nabo abanye abantu zikhona ezinye izingane ezikhula zingenabazali, ikhula zihlukumezeka, zilala zingahlili into ezikanjalo, uyabona.
Lelidlalade lilengoma ezilishumi lantathu, kukanti zonke zethula amagama aqatha okulaya, ukukhuthaza, ukuhlekisa lokuzijabulela nje umuntu ezigidela. Kuzintombi lamajaha ikhona ethi iyogana kanjani kwabakholwayo bathi inzima lendlela, kukanti abamasiko labo bayaxwayiswa ngesithembu. Ikhonakele ethi ukufa lapho uDwight kaNkomo athi uveza inhliziyo yakhe edabukileyo ngomnawa.
Siyabonga jahale zansi isikhathi sesidliwe ngomangoyo olivalelisayo ngentungamili Nkomo.